Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNkwekwezi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokuthengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa edolobheni leGwele. Isidumbu sikaMuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ophiwe inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo.
Angisebenzela kocela khuthisa zokuchawa. Kodwa engasoze kwenzeke ukuthi ngiyelala ke lapho kuthiwa kulamachawa khona. Lapho kulabazali bami khona, lapho kulabafowethu khona, yiphi emanxeleni nentaba.
Njengenhlala yenza ekuseni lamhlanje ke sizalethulela imilayezelo yenu balaleli bethu.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bo-studio wa-studio 7. Siyalibonga ngohlelo lwelisibhalona. Mina ngiphezu kwamakhubhelo ukuthi yena umakhubheshu akazibona into kakwenzayo kuyayanisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-studio 7. Uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru. Lokhu kukhulunywe ngumphathintambo ezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema kulandela imbiko yomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa otshele umhlangano weCongress obuseGweru ukuthi abalandeli bakhe bazatshengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Matema.
Such reckless threats made against any constitutional order in any part of the world require and invite a vigorous response from any responsible government. Governments are there to protect peace and to ensure that citizens claim and exercise their rights, while at the same time discharging and fulfilling their obligations fully, regardless of individual status, motivation, cause or party affiliation.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Kane Matema umphathintambo ezazakala elizweni. Lokhu sikudaba lwe-MDC Congress lapho kade kukhethwa inkokheli yeziphathamandla zaleli bandla khonale eGweru. Leli bandla lithi lizethula impumelo yokhetho obelusenziwa namhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni. Isidumbu sikaMuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obe ngumkhokheli webandla leZanu PF waphiwa inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo. Imuli lezihlobo zikaMuyi sezisele zilembuzo yokuthi kanti vele isidumbu sisele njani eSouth Africa, yena umkakhe labanye kade besikhaphile bengenile kundizamtshina ye-Airlink. Kulembiko ethi batshelwe ukuba ibhokisi afakwe kulo uMuyi likhulu kakhulu okokuthi alenelisanga ukukwana endizamtshineni le. Kodwa abanye bathi akwenzakali lokhu ukuthi ibhokisi loMuyi lingeneli ukungena kundizamtshina ngoba indizamtshina le inkulu njalo yandise ukuthwala amanye amabhokisi amakhulu. Sixoxele siphathamandla sebandla le PF Zapu umnumzana Strike Mkandla. Sacela ukumbuza ukuthi ibandla lamukele njani ukuphiwa isicoco seqhawe lesizwe iNational Hero okwenziwe umnumzana Dabengwa.
Bekufanele aphiwe isicoco sobuqhawe ngoba uliqhawe. Kodwa-ke nxa umuntu ephiwa isicoco sobuqhawe okwakuhluphe namabala akhona asetshenziswayo athi wona uzibanibani sesimuphe i-declaration yokuba liqhawe was declared so and so a national hero. Now lokho nxa kusitsho ukuthi ababusayo sebevumile ukuthi hhayi bakhumbule ukuthi uliqhawe kulungile. Into ehluphayo-ke ukuthi nxa umuntu esithi sesikwenze iqhawe kutho ukuthi kungasilo qhawe basesiba liqhawe ngoba sebetsho njalo bona. Now lokho kakusikho, yikho sometimes asikhale ngokuthi sithi kumele kucace ukuthi umuntu nowevele liqhawe. Okusekusenzakalayo ukuthi labantu bonke sebevumile ukuthi liqhawe. But nxa ukhangela okomthetho kahulumende lokhu bakwenzela ukuthi umuntu lo njengoba sesithe uhulumende uyavuma ukuthi liqhawe sokubakhulula ukuthi baphe uncedo baphe kumbe zimendulo kumbe benzani konke lokhuyana okwabo ukuthi hhayi lathi njengohulumente siyavuma ukuthi umuntu uliqhawe. So hhayi kuwe liqhawe kuyavunywa la umnikazi wayengazange akwale wathi yena sangisebenzela konke lokhu izinto zokuqhawe kodwa engasoze ngikwenze-ke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khona ieka yakithi ikhona lapho kulabazali bami khona lapho kulabafowethu khona kithi emanxeleni nendawo zibili. So-ke ngenye into ekhona-ke ukuba yihero abaqambileyo ngakutho ukuthi sezakuyalala lapho kulabanye abathi bangamaqhawe la.
Nxa kuyikuthi kona uhulumende uzathi ayebekwa emathuneni eHarare eNational Heroes Acre kuzavumakala yini kumbe yinto evele isivaliwe ukuthi akula ngendlela angahanjiswa khona?
Kuvela kula muntu ozakuzama khonokho bayakwazi lokhu and I think u-vice president uMohadi ekukhulumeni kwakhe ukujile ukuthi uyakwazi ukuthi lo abakibo labo balendlela yabo lapho abafuna ukumbeka khona. Kodwa uhulumende uzaletha uncedo lonke okumele balwenze nxa umuntu ebe yi-national hero.
Ye, sizwa kuthiwa uhulumende nguye obephathisile ukuthi ayekwelatshwa kwele India. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho izinto ezaziwa yini ukuthi esikwaziyo ukuthi labo babelesandla abanye but lokho sikuziwe ngemuva kwesikhathi ukuthi labo babelesandla ngoba nxa umuntu elungisele ukuhamba omunye angezezwe ukuthi kuthiwa kuswelakale lokhu lokho layaphathisi kalisezihambe sihlabele umhlaba wonke ukuthi limbone ihamba nje ngoba nibabobani abafakileyo ngofakayoyafaka isandla ya kuyakhanya ukuthi labo bafaka isandla.
Manje ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa nini?
Nxa kuhamba ngokulungiswa kwakho ngokuhlelwa kwakhona kumele abekwe ngomgqibelo ngesathurday emanxeleni. Kodwa-ke qinthathi okutho ukuthi kuzaba leminye imicimbicimbi loba kule izikhumbuzo phakathi laphakathi lapho abantu bayabekhona behlanganyela ndawonye bethandaza and then-ke isidubu singakahambi kuya le emanxeleni kungaba lo mcimbicimbi womkhudlwana kobulawayo ukuthi abantu bavalelise labo umuntu abebephila kahle.
Kungakuhamba njani kubandla? Kukhona yini osekhangelelwe ukuthi nguyozakhokhela?
Hhayi, bekungajahwanga lokhu ngoba yena uDabengwa wasenzela into enhle kakhulu engajwayelekanga emabandleni lapha. Wathi yena izaphu lingakhoswa abantu ukuthi umuntu uba ngupresident abe lamathuba amabili i-two terms of office. Wathi i-first term yakhe yokuqala yayisuka ngo-2010 for 5 years bebesibili samngenisa ngo-2016 washo wathi lapha sengingena i-term yami yesibili ngiyadaba ukuthi ngikhethile kodwa yikho sokokugcina lokhu kumele ngiqalise ukucabanga ukuthi ngizakwenza njani nxa ngingasekho ngoba sengiku-term yami yesibili eyokugcina. So ngo-2020 ne-Congress ka-2020 ngizabuya ngizokwethula amabhandi ngifakele imfakayo nokunyaka sengiqedile lokwami i-two terms zabe seziphelile. Ngakho-ke akuzange kudingeke ukuthi abantu baqalise ukumunguna baqalise ukubhodabhoda emsamo ngoba kwathi kwathi kukhulunywa ukuthi khathesi njengoba kuqalisile kunje ngo-2016 kusuka lapha nje kuqalise ukucabanga ukuthi ngizakhetha ebantwini abanjani ukuthi kube lo president olandelayo. So I see onto ukuthi ijahileleyo ukuthi nxa uNkosi uJulius sokuqhila ngemasinyane, but bese sesewafika bese sewaphutha ngoba by August 2020 kumele sibe le-Congress yethelangana.
Alo-ke ngumnumzana Strike Mkandla, unobhala jikelele webandla lezaphu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ixuku labasekeli bebandla lezanu PF libuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe kwelemelika ngomgqibelo litshengisela besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF ama-targeted sanctions. Abantu laba bebephethe amagwaliba alotshwe imilayezelo etshiyeneyo eminye ethi eleZimbabwe kalisoze vele laba phansi kwabahuquluzi benotho njalo. Okwamanje ke esikhangele ezivela emsakazweni lemaphephandabeni atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi udubo lwamanzi edolobheni lwakoBulawayo soluzaqhela njalo kusukela kokuvalwa kwamalanga amabili ngeviki obekwenzakala ngenxa yezizathu ezimbalwa. Asazi-ke ukuthi kuzafakelwa amanye amalanga amangaki awokuvalwa kwamanzi. Iphephandaba le-The Herald lithi iziphathamandla zedale lephalamende sezikhathazeke kakhulu ngokungazi kwabaphathintambo bakahulumende ukuzophendula imibuzo osekudingakala ukucela umongameli ukuthi ababambe ngamandla bezophendula imibuzo yama-MPs, ama-Members of Parliament. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bo-studio kwa-Studio 7. Siyalibonga ngohlelo lwelisipha lona. Mina ngiphezu kwamakhuphe lo ukuthi yena umakhuphe shuwa akaziboni into kakwenzayo kuyayangisa. Kambe shuwa kuyini khona lokhu akwenzayo esibona sidubeka thina abantu kangaka, ayetshona ebambana lo mnangagu esenzenje esiyabambana naye funa ukubhidliza ibandla le-MTC. Hambili kochamisa.
Mina ngimulikani lami ngithi alale ngokuthula ngisekutswana azilalele ngokuthula umdala wethu. Sizoyala lokhu simcabanga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ngithi inkosi kayibe lami ilikhokhelile ngomsebenzi wenu omkhulu kangake enisenzela wona. Zihlobo zami, ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele lichawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu ubaba waleli ilizwe lethu leli, uze walithiya vele ngazanga lokukalibuse ngitho kakithi. Hey, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba. Sithilala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane, saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba. Siyabonga.
Mina ngingcube ngise-Victoria Falls. Bengithanda ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7. Ngisithi salibonani lonke nje. Mina kungokwakuqala ukuhlanganela ne-Studio 7. Ngisithi salibonani lonke futhi mthwakazi. mina uma kuqala engakutsho phana kwale studio 7 ngithanda ukuthi ngazi abantu ngokuthi kakhulu ngibonga ubaba uDabengu ngomsebenzi omkhulu othe wawenza phakathi nakwelizwe lethu leZimbabwe. Ngisithi ulale ngokuthula baba Dabengu kimi la kumuli yeZimbabwe. Nginazelela ukuthi wena ube isifundiso njalo ngiphinde ngithi lapho uya khona besicela ukuthi ube ngusinia la kanye ngiphinde ngithi njalo usuyisinia kithi thina esingakahambi kulolu hambo osuhambekile wena. Ma sifika kule ndawo sizathola ukuthi uzoza sigcinela indawo. Ngiyabonga.
Salibonani lonke Mthwakazi leZimbabwe yonke jikelele okhulumayo ngukhoza. Ngizokwazisa ukukhala kakhulu ngalesi sehlakalo esehlele ilizwe ukudlula kweqhawe ubaba uDabengu. Sibuhlungu, siyakhala, silahlekelwe kakhulu ngabantu abasilahlekela ababa loncedo olukhulu ngesikhathi bekhulula ilizwe. Walala ejele elwela thina, walala lezinyamazana elwela thina, lala lezinyoka elwela thina. Yazi kubuhlungu lokhu okusehlele, ubuhlungu siswele namazwi ukuthi singathini, kodwa hhayi kubuhlungu, kubuhlungu. Sesithi lapha khona umoya akhulale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakhe asenzela yona ubaba uDabengu. Noma nje abanye bengazange bayibona bambiza ngobuthengisi, kodwa-ke iqiniso liyaziwa ukuthi ubaba uDabengu wayibo basikhululeke. Noma bengathiwa khona wababa ngabathengisi noma waba yini, iqiniso siyalazi. Siyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabhomba amabili adubuke kwele Nepal abulele abantu abane kwalimala abambalwa. Umongameli Donald Trump wele Melika ube ngumongameli welinye ilizwe owakuqala ukuhlangana lenkosi uNaruhito wakhe le Japan kulandela ukukhethwa kwakhe ekuqaleni kwayonale inyanga. Umbukiso wezamabhizimusi lokulibazisa owenziwa kanye ngomnyaka oweZim Expo ugcitshwe izolo edolobheni leChicago ngapha kwele Melika. Bekule midlalo etshiyeneyo ebalisa owenguqu lapho amaqembu amathathu angcikelane elwela inkezo yeZim Expo Soccer Cup. Kube njalo leminye imidlalo efana lokubukisa ubuhle oka Miss Zim Expo 2019. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni lo wasethulela udaba olulandelayo.
Ye, icela sitshele ibizo lakho baba.
UDumisani Mpofu.
Ye, linjani Mpofu?
Hayi, ngiyaphila.
Ye, singathi kukuhambele njani lapho uzedinga la?
Hayi, bengizorenew isipassport and it was very smooth, kuhambe kahle.
Ye.
Ngcono kunokuya e-DC and my expenses and everything.
Aha.
So it was just a 2-hour drive ukuza lapha and I told uncedo oluhle kahle.
Ye, so singathi-ke uvela ngabokonkona.
Ngaplapha
yeah.
Ihlale eMichigan just a border eMichigan le Indiana, so
uh-huh.
It's about 1.5 hours to here.
Yeah, singathi vele bekuhlupha kakhulu into ze passport list.
No, it will expire next month. So yeah, but when I realized with the Izim Expo in Chicago, that's why I waited. I didn't want it to expire. So Linda, yeah. And it's my first time doing it, but it works so good. I mean, it's cheaper than UATC, like you said, yeah.
So singathi ke kodwa unqedo olubona belunika abantu lapha lonjani.
I'm sure I just saw it on the Mboneko website. Zim Expo ukuthi kuyalungiselwa ama passport, but bengazi, but I think abantu abaningi abayazi incedo oluhle kakhulu.
So singathi ke awutholile sibulokufisayo.
Hayi, ngitholile yancedakele kahle sibi.
Yes, siyabonga kakhulu baba.
All right, hayi.
Thank you so much. Yeah, linjani zolo ndaba lapha ke lo mfowethu. Yeah, umfowethu endaye lapha ngubani?
UJetro.
Yeah, Jetro.
Kancube kokgawule.
Uthini Jetro?
Hayi, ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi, mbijani. So akusethula ndani lapha kuzimethu?
Ngila kuzohlangana labanye osomabhizinisi, labanye abafuna ukuba ngosomabhizinisi, just to share ideas and see what we can do. Yeah.
Wena ubona zana ukuthakazelele kakhulu kwethu.
Mina ngikuthakazelayo ukubona abantu bamabhizinisi, kuwe ngifuna ukubona ngizwe ukuthi abanye what are they doing in America. Some people have done so well in America here, so just wanna get ideas.
Cela ukufaka isintu khonokho.
Yeah. Abantu abaningi lapha sebephumelele eAmerica lapha besenza amabhizinisi achiyeneyo. Abanye bawenza khonapha, abanye bawenza ekhaya. So ukuzama nami ukuthi ngithole ama-ideas ukuthi bona bayenzayo.
Sibona njalo kulabantu bama-passport office lapha.
Yes.
Uhamba njani?
Ya, bayanceda ukuthi ba-renewe abantu ama-passport ase-expired lapha. And ba-register abantwana abazalele lapha abafuna ama-passport awekhaya eZimbabwe, ama-birth certificates, everything.
Ubona kuyanceda kakhulu sebenzi.
Kuyanceda kakhulu ngoba abantu lokho bekufuna ukuba ngama-Zimbabweans. Abakafuna ukukhala ukuba ama-Zimbabweans, so kuyanceda kakhulu.
Ye, nxa sisikhangela futhi kulo mncintiswano lo we-Miss Zimbabwe USA, ubona njani?
Umncintiswano omuhle nje, yiwo wenza ngathi okwenza iZim Expo ikhanye, you know, ijabulisa kakhulu. Is the one of the, you know, main event there.
Yeah, futhi ukhanyaza nalo kuyasebenzeka.
Kuyasebenzeka sibili, yeah.
Kula labantu phela siyabona ke abaphekayo la.
Yeah.
Baphekayo.
Amanqini.
Wachayile.
Amanqini asengiwachayile.
Abenjalo ukukhumbuze.
Angikhumbuze ekhaya.
Yeah.
Sesibusile imave evane sesiyichayile.
Yeah, kodwa yayitimu yami phela.
Yeah, I know. Asitaya siyichayile kuphela.
Hayi, sizayithiya kunjani.
Okay.
Nxa sokubuya ke okunye okukhangeleyo khonapha.
I mean, ukwazana, I think we are meeting a guy abantu abavela ku different states okwenza sazana kakhulu njengamaZimbabweans.
Sithoke ibizo lesibongo.
Hayi, ibizo ngingu Esther Gwebo, ngivelele Indiana. Ngibuye lapha ukuthi ngizo renew ipassport yami expire ngo August. So ke ngincedisiwe lapha, ngifike lapha ngathi ngo-1 p.m. roughly by 3 p.m. sengiqedile, sengihamba. So siyaappreciate kakhulu umsebenzi eliwenzayo bantu beZim Expo lan ma-members awe-embassy yaseZimbabwe abade bekhona apha behlanganani nabantu beZim Expo bencedisana ukuthi sikwanise ukuthi sibe le mfanelo zethu ezikwanileyo. Siyaletha ukubonga kakhulu. Mina namhlamba $345 ukurenew ipassport yami. Ngathenjiswa ukuthi ngingahamba la maphepha lawa ngiyowaposta ngendlela efaneleyo, ngitshengiswe ngayo. Kufanele ukuthi within a month ipassport yami ibisifikile.
Ye, nxa sikhangele sibili ubona ngizane isikhathi osithethiwe lapha, siyakujabulisa.
Siyajabulisa kakhulu futhi.
Awuhlalanga kakhulu?
Hayi, angihlalanga kakhulu.
Njengekhaya laphana ukuthi kuyaba kulendwendwe.
Hayi, akudumela ndwendwe futhi njalo kube very convenient because kufika abantu abaningi bavele ema-Wisconsin, abavele Tennessee, abavele Pennsylvania, abavele Indiana. Abantu baningi kakhulu abafike lapha because the driving distance for all of us ukuthi sibuye la. Yeah.
Lezo ke ngezinye zezizalwane zeZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni woku weza mabhizimusi lokuzilibazisa oweZim Expo. Bebeqoxa lo Gibbs Dube hatshi ecingweni khona le edolobheni leChicago khonapha kwele Melika.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, shortwave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Jaiva ke lo Skyva ingoma ethi imali yeqolo asazi ke ukuthi imali yani leyo kodwa ke singakagqiba ihlelo lethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le MDC inxali ngafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru lapho okwekude kukhethwa inkokheli ye siyazi ukuthi impumela izaphuma ke ekuseni lamhlanje ngo-10. Hayi, igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.